Amaviki amabili edluleyo umongameli welizwe wethula usuku okuza kwenziwa ngalo ukhetho njalo izekhi yathembisa ukuthi uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll izatholakala ebulenjini kodwa lokhu akwenzakalanga. Uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll khona ifike emahofisini awezekhi kobulawayo namhla ekuseni kodwa laloba kunjalo amabandla ancintisayo ekhetheni awasoze enelise ukuyithola. U-District Elections Officer wakobulawayo unkosikazi Sithembise Khuphe uthi i-voters roll isibuyile ethi khona bezaqala ukuhlola amaphepha ababhalisela ukuncintisa ekhethweni.
Ama-voters roll ethu asebuyile sesizakhanyela ke bana laba ama-candidates aledileyo kusukisela ngomgqibelo ama-candidates abelokhu letha amaphepha abo besingawakhangeli kodwa kusukisela kusasa sizaqalisa ukukhangela ama-nominators. Nxa bekhona ku-voters roll kuyabe kuqondile amaphepha abo kayahlangana lawo e-nomination code. Nxa abantu bakho bengekho ku-voters roll siyakufonela sikubize uzothatha iphepha lakho uyedinga ama-nominators aku-voters roll.
Abamabandla ezombusazwe akhalaza kakhulu ngokuswelakala kwe-voters roll bethi bekufanele ngalesi sikhathi sifinyelelwa ngumuntu wonke ukuze benelise ukuhlola ukuthi abantu ababasekelayo babhalisile. Omunye walabo ngumnumzana Bed Nico Bebe owebandla le-MDCT ekhokhelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe othi le ngenye indlela yokubaqala.
Kungaba ngezinye indlela ke ezokuthi ke basicunule ke njenge-opposition kodwa ke sikwenzileyo thina ke sithe thina hayi labo abasayinelayo nasizathatha ke wonke umuntu okusayinelayo ukhangele ukuthi i-voter slip yakhe uyibone sibili ukhangele lesithupha ukuthi kuyahambelana lesithupha njalo izakwenza ukuthi sithathe abantu bonke labo abasayinele sibathathe izithupha zabo sihambe nazo ku-registration center ukwenzela ukuthi nxa sokusiba le mpikisano eyabi khona ngilakho ukuthi ngibe lobufakazi bokuthi hayi umuntu lo nguye osayine lapha njalo i-registration slip yakhe ngiyibonile njalo ngaphinda futhi ke ngabuya lesithupha sakho ukuthi kubonakale ke sibili ukuthi hayi nangu nguye umuntu osayinele umuntu oqondileyo.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuthi idale le-nomination court lihlala ensukwini ezimbili belokhu bengabonanga i-voters roll.
Kuyasidanisa ukuthi sisasele 2 days ukuthi i-nominations court ihlale izekhi kayifuni ukuveza i-voters roll okusikhanyela sobala ukuthi mhlawumbe already izekhi sokuyindlela esiqala futhi ukuthi benze ukhetho lolwabantu bengaluthembi ngoba akula ndlela abantu abangaya ngayo ku-nominations court bengabonanga i-voters roll ngezindlela sokuzindlela izekhi esiqala ukuriga ngalo ukhetho.
Isikhulumi se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Wilson Ncube umnumzana Mbuso Sisho uthi bayakusola ukungavezwa kwe-voters roll ethi njengomanyana we-MDC Alliance yikho betshengisele ngeviki edlileyo bekhonona.
Njengoba ubonile kuviki ephelileyo i-alliance yenze imatch eHarare ikhala ngengxenye yezinto zonalezo zokhuluma ngazo eze-voters roll ukubana ingabi khona ebantwini ngesikhathi okutshengisela ukuthi kukhona ubutsotsi ufuna ukwenzakala sibili from ibandla elibusayo.
Idale lokubhalisela ukuncintisa ekhethweni ele-nomination court liyahlala ngolwesine kuyonale iviki mhlaka-14 Nhlangula njalo kumele abancintisayo basekelwe loba basayinelwe ngabantu ababhalisele ukuvota. Ngenxa yokungavezwa kogwalo lwamabizo ababhalisele ukuvota akwaziwa ukuthi bazakwenelisa na ukuthi babhalise ukuze bancintise kukhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.